umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwanisa ukuxoxisana nababebotshiwe abatholakale bengelacala ngemva kokuba sowukhangela ukuthi umantshi wokuqaleni kumbe singathi umthethondaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela labo bantu ejele. President uxoxe labo ngempilo kahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo lokuthi bazwa njani ngesikhathi ngokuthi sebephumile, njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelele ukuthi bazaqhubeka phambili besenza njani ngezimpilo zabo, njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwa entilongo kwababili labo.
Kodwa wabona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa, njalo kuyini abaxoxe ngakho?
Bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa nguPresident uChamisa, esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe liphethwe ngayo, njalo ngendlela ilungelo lwabantu malungelo abantu ephethe ngayo kuleli lizwe. Bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu, njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijejiziso lezi kade bezifakele zamacala abangawenzanga. Kuxoxwe nje ngempilakahle yabo lokuthi ejele babonani, njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani.
Umnumzana Chamisa uthe suka lapha, siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu. Ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abebhotabhota khona?
Uma sithungamela uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe, njalo baphatheke ngodaba loku thola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo. Ngalolo hlobo ulokhu eqhubeka esiya phambili ngalolo daba, liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade simnumzana uPresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana lokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi pange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye, kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe, umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe. Ngibone ngani lokhu yikho kade kusenziwa ngupresident. Siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu Citizens Convention for Change luhlelo olungakhulula ilizwe lethu nxa lungakhiwa ngendlela upresident aqhubeka elwakha ngalo.